Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 11/2021 ngopraxedes Jeremiah yendabeni zethu lamhlanje.
Sithe sisifika ke sisiya ku village okuthiwa kwaCharumbira, yiko lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwele amamachete lezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo namhlanje.
Zakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andibana sivume kule ibhajethi ka-2022.
Yizakhamizi zakubulawayo zihlangene lamhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-trainings kobulawayo athole usizo oluvele kwinhlanganiso ezimeleyo eye-My Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezano PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni yeTwitter, isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere uthi abasekeli bezanupf balimaze iqula likaChamisa elikade lisiya emaswingo lapho bekumele ayihlangane lenkokheli yalesi sabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni oweCharumbira bevimba ukuhamba kwezimota zabe-MDC Alliance andubana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abatshayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift Osalo Siziba yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale emaswingo.
Sihambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana khona lamavenda lamatitsha labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sisifika ke sisiya ku village okuthiwa kwaCharumbira, yiko lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwele amamachete lezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa kazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli bezanupf abangaba ngamakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano emaswingo ngoba nguye owatshuthezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho kungakho abezanupf bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe njalo ke laba abagcina upresident abesecurity bahanjiswe esibhedlela. Ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-attake khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu laba bebezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatshiyeneyo ukuze siyakhilizwe siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi ubana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli bezanupf loba hatshi. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli be-MDC Alliance batshayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli we-United United Nations unkosikazi Elena Doan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esidalwe izijezo zomnotho uhulumende athi zethezwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa omunye wabatsha weZANU-PF emela icula le-DCC ubandlaleli umnumzana Munashe Mdudza uthi okwenzakale emaswingi akulani leZANU-PF.
Ukuthi abantu bengatshayana bebodwa besenza ipolitics zabo ezokulwelana amabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi iZANU-PF yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti bamini beningaphi. Bathi nxa bebizana berecallana from parliament bathi thina iZANU-PF yenza khonokho. Bethi nxa betshayana njalo bethi iZANU-PF yenza lokho. Yonke into nje yenzakala ebandleni labo sebesithi iZANU-PF. Asakwazi ukuthi thina iZANU-PF ingena ngaphi kubudlwangudlwangu esingunjengundi esenzakala epartini yabo. Thina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade bekwenza khona ngale mashingo lokuthi kade besemashingo ambone ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho ngoba iZimbabwe indawo edemocratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenze akufunayo.
Unkosikazi Alena Duan uza kwele Zimbabwe mhla ka 18 wayona lenyanga lapho azahlala khona amalanga alichumi ebona isimo selizwe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi utshele intatheli izindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale emaswingo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukuchaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungisela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Uthe kusiya tshona usuku lwayizolo, inani labakade sebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolubhubhane lwaqhamukayo unyakenye beselikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796, okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228, kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. So elwela amalungelo oluntu eye Women Institute of Leadership Development lezakhamizi zakubulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene lamhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ebudget yomnyaka ozayo uka 2022. Anastasia Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba ekubulawayo.
Zakhamizi zakobulawayo ziyalile ukwamukela i-budget kamunicipala yomnyaka ozayo zisithi ukuqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini i-216% sikhulu kakhulu njalo iningi labo kaliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi sakobulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye icebo ukubuthanisa imali.
Irate leyabayifakayo ye 216 inenge kakhulu nxa ingaphoswa ihliphoselwe ebantwini kanye esikucabangelayo thina njengabantu abacubungula ngezomkhonomo welizwe sithi nxa bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka 1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyakhushina ama residents kulokuthi kuhle kukhwele ka 1 kungakhwela ka 1 kula khona lokho okwethusayo umuntu ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa umuntu ahlabula we depression.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu kazange efake imibono yakhe kubudget ka-2022.
Ibudget yakobulawayo ka-2022 ikho libona sihlangene lapha silama councillors lama stakeholders ama residents iyayidinga ukuthi kulokunanzelela ukuthi iconsultation ayizange ibe leyana yafinyelela abantu bonke. Ngokunjalo ke lathi njengabantu esingabe sidinga olunye ulwazi olungaphandle lama councillors sibananzelayo nje abathi lawa so ma technocrats so ma experts undaba ze budget. Kuyiko sidinge expect ukuba nayibuyizocubungula ibudget ebantwini sixoxisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu, nxa sitayiqondanga sibe lezizathu. Yikho ke sibona sikhona lapha and le qiniso ukuthi ngemva kwalomhlalo uzaphuma kube segcene ukuthi kambe ibudget ingaba kanjani iqhubeke siyaphambili.
Isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi ibudget ka-2022 bayalile njengezakhamizi.
Izakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezizathu. Okwakuqala, they should have given us budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule ibhajethi ka-2022 and then njalo ipercentage abakhweza ngayo it's way too much. Izakhamizi vele zehluleka ukuthi zibhadale yona le the current one engakakhwezo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku-ward 5 unkosazana Sarutsayi Nyandoro uthi bajikelwe ibhajethi.
Indlela esinikezwa ngayo ibhajethi indlela eyokusijikela ibhajethi, so at the end of the day no one understands what goes on here. Akula okwaziyo ukuthi i-budget le ihamba njani, isuka ngaphi yanga. So ekucineni umuntu wonke uyalwisana le budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwe-budget kulani.
Ukhansela ka-ward 17 emele lo-ward 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi i-budget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili.
Ibudget ka-2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwanani sisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi singamakhansila ziprezentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini, kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflyte kuma-WhatsApp kuma-constituency kuma wathethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokho abantu bakwala bathi hhayi abayamukela.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo khansila balungisise ibhajethi le.
Ibhajethi sithi hhayi zakhamizi asibambaneni sithuthukise obulawayo. Sibonile namhla into engaziyenzakala ukuthi amakhansela ayacela labo abazi ngezomkhonomo ukuthi beyihlazile. Sesiyihlazile, hhayi sesizwenene lezakhamizi okusho ukuthi sesisayenza khona kwesikuzwileyo khonapho.
Ibhajethi kabulawayo eyomnyaka ozayo oka-2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion. Kuhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion. Emsebenzini wokudonsa kwamanzi angcolileyo laphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibhiliyoni i-941.5 million. Emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola i-402.6 million. Umunisipali wakobulawayo wethule ibhajethi ayihlelileyo yomnyaka ka-2022 yamadola angaba ngamabhiliyoni ayi-16,834,864,215 billion. Esola izakhamizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo bhajethi kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisananga loZulu njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulabanye abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abafisa ukubambana labanye amabandla bathi akusoze kukhuqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uMnumzana Mdulisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana leZANU PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba iZANU ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekele iZANU, akhona amabandla athandana leZANU. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu okumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa iZANU. Okwesibili kwakhona, iZANU siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathi sikuvalwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi iZANU kayela support esicabanga ukuthi layo kayifuni ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama elections wonke abuya eveza ukuthi iZANU kayithandwa. So nxa sebe winile bona bengathandwa akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba e-court ngemva kokumemezela ukuthi uwinile wawina kwathiwa nguye owinile yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa basuka lapho baye emakhoti bafika badliwa.
Uwanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court imele izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasosha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground ngababe yibo ababambanayo ukuthi badefende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khona bokuvotwe khona kubalwe kuhle labo bekhona abantu kungabi lobutsotsi kungabi lobugwelegwele. Bamele izibindi nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamabandla epolitiki esikhathini esiningi angikholi ukuthi kuzaphathisa njengoba sibona abanye sebebambane leZANU baya kuPollard kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipan Mpugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kule saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagudla ingqondo ndingengutsheni. So ungabheka sehlukene singamaqembu aphikisanayo ngo-2018 even before ama-results yikubona khona ukuthi akulanye into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. iZANU ne-2/3 i-majority ifake imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho wesisekelo esawuvumelanayo. So hayi kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla leZaphu kukhanya engani lilakho ukubambana nele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo kodwa kusakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye COVID-19 vaccine. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iingcwethi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se-2021 Nobel Prize kulo msebenzi. U-David Card we-Collegian LA University of California at Berkeley, u-Joshua Angrist owe-Collegian LA Massachusetts Institute of Technology, lo-Guido Imbens owe-Collegian le-Stanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo ukucubungula imbangela yengozi ezidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yendizimashina yakwele Melika e-Southwest Airlines ibhekane lodubo lokumisa ukuphapha kwenkhambo zendismachina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela lako kungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwendismachina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalichumi lane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kwa ngumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamachumi amathathu Sankara wadutshulwa wabulawa lapho ugenqula umbuso wakhe kusihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi. Ngemva kweviki kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngezansi yesigabeni seCalifornia. Isiphathamandla zalelo sigaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika ukuba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba zingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrenants wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Obathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper eyakobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lwe-COVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi kwathi abanye balahlekelwa imisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo lusungule ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi baphakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bangiphathisa ukuthi nami ngenelise ukuthi ngithenge lawo maphetsi ngiqalise ukuthi mbasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeqi kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti like kudala kanti ngoba nxa sikhuluma basikhangela njengabodade wabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu njalo kulamanye ama perpetrators angaba abantu abadala ongathatha iadvantage ngomntwana lwana ngoba uyasela abona ukuthi for ipacket lama pads ngcono ngisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kuma pads.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Sineza amankazana sibesa ama challenges amaningi especially nxa singena kuma menstruation besikhali bakwazi ukuthi ngama pads and siyadlika ama pads siwathola nzima abantu esihlala nabo abasebenzi sometimes hlalo.
Unkosikazi Melissa Sibanda, umhlali wakobulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini ngibona uhulumende wethu esaselomlando ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezu kwe-100 bond okuyimali vele engakwaniswa ngumuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebe bekwanisa ukuthi bazithungele lawo i-usable maybe inhlanzi zabo mama lazo nxa zingangenela khona lapho ukuthi khona zisiphathise wonke umuntu vele ongumama abe le skill sona leso esokuthunga amaphethe kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram yona le esikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethe ukwenzela ukuthi bangagcini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozini yemikhuhlane engabe chiyeni.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane besesikhathini.
Akufanele umuntu abe kwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Ukuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezu loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi lilakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uzulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke, njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emidlalweni wakusasa. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedluleyo, njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqeshi uNorman Mabheza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kuhle abadlali. Osakhulayo uButhelezi Ndlovu uthi iqembu leZimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana, befake uMnetsi and Teenage Hardeva, I think bengakhomba ina well. Then ku-right back I think is the problem, njengoba labona laphana Darikwa wayenze enye iphasi yayingekho right yagcina ikhozi ukuthi ibe yigol. And then sibe sesizabuya ku-midfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losing khona lokho engichoyo lethemba ukuthi bazayiwina. Plus up front Loxibtiza and Knowledge Bzona, they did well.
Ngomgqibelo abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bamangalise uZulu ngendlela abamise ngayo abadlali enkundleni kanye lokuchiya phandle abakwenze uTeenage Hardebe, yena odlala mihla yonke kuqembu lakhe elizweni lase-United States of America, waze wangena umdlalo ususiyaphela. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo yesuka Group G lile miklomelo owodwa eliwuthole lize libe nguchiki lobhanqa 0-0 leqembu leBafana Bafana elase-South Africa. Emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1 kanyange le-Ethiopia umela edale ukuba umqeqetsho yisizalwane zelizwe laseCroatia uDravko Logarušić axotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqetshi siphiwe uMabheza, yena obezibambe esidukwini ngomgqibelo lapho umdlalo ophele iqembu leZimbabwe lenqotshwe ngeleGhana nge-3-1. Kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyalele lokho elilethuba elokudlulela kusigaba esilandelayo. Layesomncintiswano asiyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi angama-9-85 emdlalweni wesine, njalo ngokucina kumncintiswano we-One Day International ebeludlala lele Ireland. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala, kwathi le-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3. Kuqembu leZimbabwe seliphendula liphelelwe ngomphako selenelise amaranzi angama-227 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba ngunembili 227-8. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Singeke ehlukani zihlobo, wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi eMashingo namhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eye-budget yomnyaka ozayo oka-2022. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah City. Asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.